Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Jonga Kandemiri obesethulela ke indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 27 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zebulilima West zithi zidaniswe yinduna yesigaba uMasendu obambe umhlangano webandla lezanu PF endaweni ehlonitshwayo okwenzelwa imicimbi yenduna lokuthoniswa amacala.
Ngenxa ngeSaturday ngifika kuleyana ndawo ayethuka abantu bengitshela bethi sesileral enkulu khona esigodlweni sabokhokho, esigodlweni esakhethwa ngabokhokho bekwazi ukuthi indawo ehloniphekileyo.
Kambe uhlelo lokuthi abahlala emazweni bahambise imali esikhwameni esizaphathisa izihlobo labangane esithiwa i-diaspora bond luzasebenza na?
Kiba bethumezela izimali zama-school fees, zama-rent, zama-basics ezokuthi abantu abalapha babe lempilakahle engcono. Balutshwane kakhulu abantu abalezimali, inkalakatha yemali.
Inkulungwane zabantu besigaba seFlorida ngapha kwele Melika sebebalekile emizini yabo ngoba abezomkhathi besithi kule yezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ian elizatshaya leli dolobho.
Bathi mhlawumbe lokhu azayo kubonakale ozakwenziwa ngu-Ian, njalo abanye bathi mhlawumbe sokudlule iminyaka engu-100 ongazayo kubonakale lokho kuzakwenziwa ngu-Ian.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zebulilima West zithi zidaniswe yinduna yesigaba uMasendu obambe umhlangano webandla lezanu PF endaweni ehlonitshwayo lapho ukwenzelwa imicimbi yenduna lokuthethwa amacala. UMasendu ngusenetha njalo webandla lezanu PF kodwa ukudanisa ezinye izakhamizi ukuthi lindawo okwenzelwe khona umkhosi lo yindawo engamelanga yenzelwe ezombusazwe. Sixoxe lesinye isakhamuzi umnumzana Solani nje emnyama moyo ongumgcini sihlalo njalo webandla le-CCC esigabeni seMathepeleland South.
Salibonani baba Gandhi, ngithatha leli thuba lokudana okukhulu kakhulu engubone kwenzeka ebulilima West phansi kwenduna ubaba uMasendu. Friday kune rally yezano PF lapha kade behlabe izinkomo bamema abantu bebulilima West ubana babuye eralini. Okungimangazileyo leyo rally lethemba lomunye lomunye ovunyeliwe ukuyenza irally, but ngithe nganyanazelela ngathola ukuthi leyo rally ibizelwe endaweni engamelanga ukuthi ngomthetho nange-constitution yelizwe indawo leyo indawo eyakhiwa isizwe yakhela ukubana yomdabuko, indawo lapha kumkosi ekhulumela khona. Ubaba uMasendu induna kuleso sigaba ngaphansi ke wathi 7 ebulilima West. Kwakhiwa indawo lapho ukuthi nxa kulamacala kumbe kulezinto ezinye ezigoqela ezikhulunywayo ezomdabuko abantu bahlangane khona. Uyisimanga ukuthi sethatha indawo yabokhokho base ward 7 eyenze ipolitik. Siyakwazi obana ngusenator orepresenta ibandla lezano PF, obana ama-chief amaningi akuleyo ndawo. Kodwa ngizwa ngimangala ukuthi kambe shuwa nxa kuyiqiniso kuyiqiniso ukuthi uyinduna owakhethwa ngumdeni wabo owathi nxa bezalwa uNkulunkulu wabembesa ingubo yokuthi khona bangabomdabuko. Namhlanje usethatha abantu abakuleyo ndawo ebayenze ukubana babe yizano PF bonke indawo lendawo ilabantu mehluko ezichurch wezinkonzo umuntu yazikhethela inkonzo oyithandayo kodwa ungabona umfundisi sefake abantu ethempelini bonke bapendipende yodwa ethi le ipendisi igreen sebe ngabantu bezano qinisile ngiqinisile ukuthi lalawo madlozi akuleyo ndawo ayekuthandi lokho njalo yiko kubuya sihlupheke ukukhoza ukuthi amadlozi noNkulunkulu ngase bebheke amadlwana senziwa yinduna yabantu asela kuvikelwa phakathi kwemikhuhlane laphakathi njengoba nasilungiselela ukubana uNkulunkulu esinike izulu ngaye nazelela amadlwana sathatha abantu wabokhokho abantu esabanikwa ngokhokho bethu sebadlalisa imadlwana ngizwa ubuhlungu kakhulu ingaba kungasiko ukuthi kona ngiqinisile ngiqinisile ngithi into yenziwe ngobaba uDube uMasendi ngilethemba lokuthi kona akujabulisanga abantu ngithe nxa ngesaturday ngifika kuleyana ndawo ngayethuka abantu bengitshela bethi sibesilera lenkulu khona esigodlweni sabokhokho esigodlweni esakhethwa ngabokhokho bekwazi ukuthi indawo ehloniphekileyo indawo engelasilogani indawo yabantu bonke abakhethwa othi bangaphansi kwenduna.
Lo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo isakhamuzi sebulilima West njalo engumgcini sihlalo webandla lesCCC esigabeni seMathepeleland South. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sizamile ukuthinta induna uMasendu kodwa ubengadobhi ucingo kusukela ngempela sonto. Sizaqhubeka sizama ukumthinta. Agambe uhlelo lokuthi abahlala emazweni bahambise imali esikhwameni esizaphathisa izihlobo labangane esithiwa iDiaspora Fund luza sebenza na. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngempela sonto ukuthi lesi sikhwama siza kupha ithuba abahlala emazweni ukuthi balondoloze imali ezakuthi izala abantwabayo kumbe i-interest ngesilungu kube yiyo ephathisa izihlobo labangane yona imali izihlalele. Kodwa ingcwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba kutshela uthi lolu hlelo lulakho ukungasebenzi ngoba iningi alithembi amabhanga eZimbabwe.
Uhlelo lolu ngibona njengani lungaba lohlelo olungaphumelela sibili nxa kuyokuthi bakhona abazafaka izimali zabo abafuna ukuyi-investa. Kodwa esikubonayo ukuthi abantu abaningi abathumezela imali lapha endlini ukuzoncedisa izihlobo labangani baye bethumezela izimali ezokuthi bancedise in the short to medium term ngitsho ukuthi baye bethumezela izimali zama-school fees zama-rent zama-basics ezokuthi abantu abalapha babe le mpilakahle engcono. Balutshwane kakhulu abantu abalezimali inkalakatha yemali eyokuthi bathumezele lapha engxenye befuna ukuthi beyakhe izindlu kumbe ba-invest nxa kuyukuthi bakhona labo yiwo abazancedwa luhlelo lolu ngoba ngokubona kwami abantu makhaza mela izihlobo labangani izimali baye bethumezela ukuthi abantu babe le mpila kahle engconywana so iyabe ingayethi imali enengakhulu yokuthi singayifakeli 9% profit ku investor bond.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani abantu bazalwamukela yini lolu hlelo phambilini lapho abanye kade bele imali emabhanga ivuka kusasa wakhona ingasela ncedo?
Ngibona njengani kuzadependa ngokuthi uhulumende uyaluthengisa kanjani uhlelo lwakhe. Uhulumende waseZimbabwe uloDubo olokuthi kathembeki nxa sesikhuluma indaba zemali. Uyathembisa one thing esuke enze okunye okuthene. So ngibona njengabe kuzadependa sibili nge-marketing, ukuthi i-marketing yangkhona iyabe injani, njalo ukuthi izimali zangkhona ziyazivela ngaphi. Engxenye bazanika ama-guarantees amanye ukuze abantu abazafaka izimali lezi babe nethemba lokuthi nxa bengafaka izimali zabo kumbe ngathumezela izimali zabo nxa besesifuna bayazithola.
Manje ngokubona kwakho ikhona yini indlela kade ingasetshenziswa engaphumelela?
Ngibona njengani kungaba lenye izinhlelo ezithiyane ngalesi. Okumele kwenzakale ayisiyo ndaba yokuthi kumele sitshintshe inhlelo sidinge ezinye. Kumele uhulumende eme eqinisweni nxa esebenza labantu. Kumele uhulumende athembeke. Kumele uhulumende abe le mithetho ezanceda ukuthi nxa kuyikuthi engathi uzasenzela lokhu njengabantu, njengabantwana baseZimbabwe, lathi siyakuncoma, siyakuthemba. Angiboni njengani kungaba lezinye inhlelo ezingabuya. I-deficit uhulumende okumele ayilungise is a trust deficit. Iyo engekhoyo uhulumende kathesi.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula izenotho, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Isikolo sakoBulawayo seFounders High School ngempela viki sibe lomcimbi wokuthakazelela iminyaka engamachumi ayisikhombisa savulwa. Ngesikhathi lesi sikolo sisakhiwa ngomnyaka ka-1952, sasingesabafundi abalegazi lesilungu lelesintu abazakala ngokuthi ngamakhaladi labesindiya, ilizwe lisabuswa ngabelungu. Kuthe ilizwe lithola uzibuse, savulelwa abafundi bembala yonke. I-Studio 7 ixoxe lo nkosikazi Matilda Majena Hikwa, owake waba ngumbalisi okweminyaka elitshumi lambili kulesi sikolo, njalo obengomunye abaqoqi balumthimba. Ngesizwe okugcweleyo kungxoxo ayenze lo Geina Gumede Saidi.
Isikolo seFounders sakhiwe ngabantu abesikarati labesikula. Kodwa ngemva kokuthola uzibuse eZimbabwe, isikolo saphiwa uhulumende wasokungena bonke abantu. Isikolo lesi mina ngilothando laso kakhulu ngoba yikho lapho engenze khona umsebenzi wami ngobunono obukhulu lokuncedisa ukuthi abantwana baphumelele ezifundweni zabo. Ngakhulisa lebizo le-Founders. So namhlanje kunje ngomunye wabaphathisileyo ukulungiselela umsebenzi we-17th anniversary ye-Founders. Siyenzile i-17th anniversary, silungiselele sibili. Bekungelula ukuthi sithole amasosha ukuthi abuye azomatsha lathi. Bekungelula ukuthi sithole amapolisa azomatsha lathi. Bekungelula njalo ukuthi sicele bonke laba bantu abasincedisileyo ukuthi basincedise. Kodwa abantu basukumile ngobuningi babo bazosincedisa, wasebenzeka, wafezeka umsebenzi. Sibonga abantwana ababefunda Founders kudala, labafunda Founders ngathesi, lo mama uMrs Moyo onguye umphathi wesikolo, lo mama uMamoyo onguye ebengisebenza laye ukuthi umsebenzi ufezeke, labo abanye bonke abade bekukomiti yokuncedisa ukufezeka komsebenzi lo. Esikucelayo kini mphakathi, labo bonke laba abafunde Founders phambilini, ukuthi sincedisane sithuthukise isikolo lesi. Thina ukwenza umsebenzi lo besifuna ukuthi sibe le mali engasincedisa ukuba sifake ama-tiles kuma-classroom angu-4. Senelisile sibili ukuthi sibe le mali ethile, kodwa hayi ayiphumelelanga ukufika kuleyo ebesifisa ukuyithi siyithole. Kodwa kungenani sikhangelele ukuthi lina bantu abafunda eFounders, lani bantu abathanda iFounders njengothando lwameni lakho, sihlale sisebenzisana neFounders. Thengisa kathesi ama-t-shirts nama-caps aweFounders. Silabantu abasincedisayo ukuthi feze imisebenzi yeFounders. Sicela ukuthi abakhona phandle khonapha abalothando nalesi sikolo, abafisa ukubona isikolo lesi siphumelela, babuye baziveze babambe umama uMrs Moyo ocingweni lakhe 0773800098 loba babambe uSisu Stem Bunkosi ucingo lakhe 0782434363 lami sebengangibamba ngolwami ucingo 0774405007 kodwa loba ngiphangi kwefounders ngiphakathi. Siyalithanda lonke, siyacela usizo lwenu, siyacela uthando lwenu, siyabonga futhi Voice of America.
Alo ke ngonkosikazi Matilda Majena Higwa, ngomunye owake wafundisa isikolo seFounders High School, ubexoxa icingweni ekubulawayo lo gainer kumete saidi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi isigaba seMathebelele North sesifake isaziso sokuthi sizasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amele ibandla leZANU PF kukhetho oluzayo. Lokhu kwaziswe ngumgcini sihlalo wesigaba seMathebelele North uMnumzana Richard Moyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usetshele ibandla leZANU PF ukuthi libandulule isisekelo sombuso welizwe esebandla ukuze kucace ukuthi engabusa okwamahlandla amabili ngubani ozamelama. Leli phephandaba lithi inguquko yesekelo le izamele igcizelelwe emhlanganweni webandla leli omkhulu owenziwa ngenyanga kaMpalakazi kusetshenziswa idale lamanene lamanenekazi iCouncil of Elders okuthiwa lizabunjwa. Okwamanje sekulithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Yebo hayi, ngiyaziphilela Studio 7. NginguLouis Kutuza. Akuna nto embi, konke kulungile. Okukhona nje ukuthi yiko khona okubuya luya lubakithi obusehlulayo. Mangibheka nje vele didekile emakhanda ngoba abanye abantu bathi bona hayi buso kawuye ebantwaneni, abanye bathi no umbuso kufanele ukuthi kubonakale ukuthi uhanja njani kuqunywe. Kodwa kukhangeleke ukuthi mina umbuso ufanele uthole ngomuntu olungileyo, umuntu oleqiniso ukuthi uzakhokhela iZimbabwe ngendlela ekahle, ongasomenemene, ongasokhrupu. We can just try ukukhuluma nalabo, sikhulume nalabo, sikhulume nalabo ukuthi ubani. So into engikhangeleka ngayo yikuthi we have to look at ourselves ukuthi sinathwalwa ibhasikiti embi ebolileyo, regardless ukuthi umuntu uzathini. Kodwa mina ngicela ukuthi uNkulunkulu esikhangele asibusise sibe ngabantu abakhulu kahle. Into nje engikhathazayo inye ukuthi thina sesi-tribalism, sesine-tribalism too much okwedlula ukuthi amazwe amaningi ase-confused ngeZimbabwe. IZimbabwe is more confused. Abantu thina sinje sesilobandlululo olubuhlungu kakhulu oluthi lona umuntu uma umkhangele ukuthi iZANU ukuthi lishona, umuntu uma imthwakazi hayi vele imthwakazi yiyo lethi bangamaNdebele, uthi ma usithi uyakhangela abanye bathi bona no, thina sifuna ukusebenzisa umfana omncane kumgabe bese siyaqeda lapho siqhumilizwe. Hayi bantu, ayisondlela kubusa leyo. Ilizwe libuswa ngendlela eyodwa. Let's pray uNkulunkulu asincedise sibone ukuthi kuzahamba njani umusa weNkosi uJesu uhlale kulungile. Siyabonga, bye bye.
Studio 7, Studio 7, sabibonani bathatheli bethu bezindaba ezimnandi. Linjani makhiwami lonke lonke linjani? Hayi thina siyaphila ngilelayo ukhumalo, ukhumalo abendawo zasebufana liphila kuhle lonke yini ngapho. Hayi ngiyintimboniso kumbono kwami lapho kuncana undoda lamani uMnangazelo umani ngendlela ayenza ngayo, hayi ayenzika yenzi kahle kade siyenza uthatha abantu bonke ubagcwalise fulemathinini. Fulemathina leyo enye eyicela iboleka futhi eyicele ngezayo fulemathina zokubolekwa, ethatha imali yonke ebhadala khona ngala abantu babulawa yindlala.
mina kana ngombono wami uthi ngaye kwenda ndaba bethi besehla nje eflemachini bonke bahle babagalele ejele bonke babafake phakathi bebefake ejele ngendawo ukuthi nangikhangela abantu laba yena ubaba abantu amehlo abanye laba ngamasela abanye bangikhona phakathi ukuthi uthi usejele phela izimbabwe ngale kuwe batshontsha uthuma amapholisa amapholisa atshontsha yiwo atshontshayo akula nto emasela ngale zimbabwe ngamapholisa atshontshayo imbhobho abantu bayithatha nga imbhobho khona ngale ngabona bebanjwa zabo thotha imbhobho ngeyeami ngeyamasotsha kanti sesewagcwalisa eprimachini khonapho ubuya labo khonapho uzotshontsha akulato alelandayo le nkulumo ayikhuluma lokukhulumayo isikhiwa lesiafuna ukusipanyele uzipathelisa zona lesi efuna ukukhuluma njengamakhiwa angasokhiwa asokhiwa umuntu lo umuntu omnyama ubonzela ukuthi lingazama ubuntu umnangagwa libe isithi likhiwa libamba abantu amehlo bo hhayi ngiyabonga yothi nti mbonisa umbono njalo tanki
lingabe linjani kustudio 7 linjani kizo zonke indawo siyabonga basakazi nokusiphathela lo msebenzi omkhulu kangaka nje kuphela into enzima likhuluma lomandla kwele kutswana nisehaburone ya ukuthi into esinzima ngelizwe lakithi alisilababusi abafaneleyo njalo kunye lo president wethu njengalokho esemazweni sokufanana but into engikhala ngayo kakhulu ngabantu bakithi ukuthi ngasiyabambana kakhulu sivusa ilizwe lakithi ngoba kwalesi sikhathi sokunzima kutshona sisasolana sidiyeyisisiye imthwakazi kumele ukuthi ngasiyabambana siphume le nto eyi-1 kuphele engasiphilise engaba lekusasa lethu ngiyabona
sanibonani ngike ngibulise njalo kustudio 7 ngibulise njalo kustudio 7 eyi nami ngithi ngike ngifake wabo umbono nje kancane lana igama uThulani Ndlovu enkayi kondula isikhobokhobo isimanga nje uyezwa bethi bona abantu bezanupf uzobethi bona ama-sanctions aphazamisa into eziningi lokhu lalokhu lalokhu okwamanje bhekandibone bathenge imoto ezingakhi imoto senza malini lezo 400,000 imoto lezo khonapho uwakhanzi i-maternity ward abomama nje ukuthi babelethi belapho iyenza 37,000 eyodwa yona imoto ngabena 400,000 ake lingibonise khonapho lingisize balandeli be-studio 7 ukuthi izani PF yona qobolwayo kumbe ngithi ngibabiza into ogawule bona nje basebenza kahle amakhandaba lapha ngengqundo le abaye beyikhuluma befakaza amanga nanzi phela into zisobala liblema lithi ama-sanctions but imali lilayo lithinze into ezingenanamsebenzi zonke 400,000 imoto omama kufa angazi ukuthi ngelanga omama bangaki besifa ngendaba yokuswela indawo zokubelethela kuswelakala ama-treatment kodwa babhizi bayenza le ukuboni lokobunje so ngiyabonga ngicela impendulo khonapho
livuka njani kustudio 7 hayi thina siyavuka siyabonga abasibalela izindaba ezinhle abasitshela ngendaba ezimnandi kustudio 7 zingancindezeli umuntu zingakhetha uhlangothi bengicela ukubingelela abasibalela izindaba ngithi lonke ibe sendibingelela umama wami unamemorial upane shabula laphana inti kunjani intombi yakonyathi hayi thina siziphilele mbingelela umazisa esenta laphana inti kunjani mdala wami mazisa hayi siyaphila mbingelela abasetsholotsho konke abakomathudula konke abakomazisa inti njani lonke lo khulumayo ngumzingi haye dube wakomathudula kwele tsholotsho ngikhuluma ngisemawuni kwele kutswana asambeni siyevota asambeni siyevota bantu benkosi asambeni siyevota sefaka kwapana lapho esikwazi khona sikhe sithi kwapana di ngiyabonga
siyabonga studio 7 njani hayi sicela nti abasibe bazokhayela ngezikolo beqale beuduvile primary school amatitsha afundise abantwana batshona bedlala amatitsha akhona kuya ngo-10 esikolo hayi nxa likhuluma ngisezwa sibili iindaba lezi zokuthi laba benkobaza baya bezokhayela into zezikolo hayi ababuya sibili euduvile primary school hayi abantwana sithwele nzima siyabhatala izischool fees abantwana bafundiswa ngitsho bantu studio 7 kanti sincede sibile bona abakhayela ngezesikolo bebeduvile bezokhangela amatitsha akhona abatitsha amatitsha atshona engekho esedorobheni etshiya abantwana bebodwa hayi siyabonga sibile uhlelo lezi nxa zingayenzakala sithwele nzima euduvile primary school
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkulungwane zabantu besigaba seFlorida sebebalekile emzini yabo ngoba abezomkhathi besithi kuleyezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ian. Leli zulu liza ngemva kokuba elinye njalo iyezi lezulu lesiphepha uHurricane Fiona lichaye amazwe ezihlengeni ikakhulu ele Puerto Rico. Ukuhlaziya uHurricane Ian sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Busani Ntini.
Isiphepho kumbe ngithi Hurricane Ian ukukhanya uhlomile khathesi uselwandle kodwa abayibo abazingcwethi zomkhathi abayibo abatrekhayo lama hurricane bathi mhlawumbe li hurricane nxa izalenda endaweni ezithize eAmerica uzabhidliza kakhulu. Abanye bakubabaza ukuthi kungaqhubeka ngendlela uyena ayiyo nangalesi sikhathi uma bekhangela ilihlo lakhe engasozabhodle, bathi mhlawumbe lokho azayo kubonakale ozawenziwa ngu-Ian. Njalo abanye bathi mhlawumbe sokudlule iminyaka engu-100 ungazayo kubonakale lokho kuzayenziwa ngu-Ian. Bakhangele ikakhulu ukuthi uzatshaya kwezinye indawo ezeMelika ezingajwayelanga ukutshaya ngama-hurricane. Njalo bakhangele le speed sewindi yakhona ngoba bakhulumela ukuthi kwesinye isikhathi ispeed singafinyela kuma 200 km/h. Njalo la manzi azaba khona khonapho bakhangela vele kuma 5 to 8 feet. So I think isikhuluma lapha ngamanzi adlula mhlawumbe ama 3 meters eyiwabe gcwala nje indawana yonke. So ngathiwa amanzi akhona le speed sewindi kuzatshaya sibili mhlawumbe ngathi abantu abadlula about 50 million bayebesendaweni esingathi mhlawumbe lizaba impacted ngu-Hurricane Ian. Bakhangelele ele Tampa, Florida ukuthi yilo elizatshaywa direct. Lapha bakhangelele khona u-Ian uzabhidlizwa kakhulu. Then kulabo Orlando, Florida, labo Tallahassee, Florida, labo Jacksonville. Kodwa ukhanya hayi isiphepho lesi singele ukubhodla endleleni elwandle. Khanya sizabhidliza kakhulu. Siyathemba ukuthi sizabhodla lesi siphepho.
Yena uhulumende wele Melika umbona ezilungisele yini kudaba lwe?
Ngombono wami mbona ngani uhulumende walapha uyakezame kakhulu ukuthi avimbele ukulimala kwabantu njalo lokuthi impahla yabantu ingalimali kakhulu. Ukwenza lokhu ngokuye-encourage abantu masinyane njalo ebaphe information ama-alerts ukuthi i-hurricane enje ingaphi njalo kumele benzeni. Kodwa kuvamile ukuthi abantu esingesikhathi bengalaleli abanye bephuze ukusuka endaweni ezithize begcine sebevinjelwa. Lapho kujwayele ukuba khona ukuthi impilo zabantu zigcine seziyalahleka.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni leNew York.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo!
Isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebesilazo. izakhamizi zebulilima West zithi zidaniswe yinduna isigaba kumasendo wenze umhlangano webandla lezanu PF endaweni ehloniphekayo. Gambe uhlelo lokuthi abahlala emazweni bahambise imali esikhwameni esizaphathisa izihlobo labangane esithiwa i-diaspora bond luzasebenza na. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande. Nxa lifuna ukuzwa indaba zethu yanini ku www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7 ntambama.